ngakuliqiniso kuyinto lokho kuyasidanisa kakhulu ngoba umuntu ophethe umlando njengalo kuvamile ukuthi ma ethatha isikhundla esinjengalesi professionally acelwe uma ngathi phecelezi ngesilungu ukuthi enze okuthiwa yi-declaration of interest. A-declare ama-interest akhe ukuthi ngezindlela uyazibika ukuthi yena uyisima kanjani, abantu adlelana labo kumbe uthethwe ngumuntu onjani, kwenzela ukuthi kusasa kungabi lukhophe nxa esesenza ama-duties akhe anjengalawa, ngoba uphethe isikhundla esiqakatheke kakhulu esingabangela ukuthi kube lokuhonona okukhulu okungabangela ukuthi ama-elections wonke la agcine esesiba disputed i-result yangkhona, okungabangela ukuthi yena yedwa agcine sokuthiwa ngumuntu ongekho credible, njalo ongekho as authentic ukuthi abe ngumkhokheli wenhlanganiso enjengezeke. Bekumele ukuthi umama lo ngayo into enjengaleyi wayi khuluma wayideclare wonke umuntu wabayazi, nxa injalo akubi lo muntu ohonona ngayo njalo oba nembuzo ngayo, ingaziwe isiphuma ngale indlela sokusenza abantu banakanele ukuthi kukhona okukhona angabe yena ekufihla o okungabe kwafihlakala, njalo sokusenza abantu baqayise ukuzibuza ukuthi kahle kahle umele obani, ngokuqondileyo ungubani yena, ungomunye wabobani. Yikho konke khonoko kubangela ukuthi kube lokungavumelani lokuthi lizwe leZimbabwe liqhubeke libuyele emuva liswela indlela yokuya phambili.
Alubana ubudlelwano lobu buliqiniso, Dokotela Mhlanga, ubona bumenqabela yini uChigumba ukuqhuba umsebenzi wakhe ngemfanelo?
Uma into njengale iliqiniso, iyamenqabela ukuthi enze umlando wakhe ngokufaneleyo awuqhube ngendlela, ngoba vele ekuqaleni bekumele ukuthi uma ethatha isikhundla esinjengalesi esenza ekuthiwa ngesilungu i-oath of office, bekumele ukuthi vele bethi bemnika leso sikhundla ebe kuyinto ephumelwe egcekeni yaba yinto ekhulunywa obala ukuthi wenzile i-declaration of interest, wakubika konke abona ngazani kungabangela ukuthi abanye abantu bamanye amabandla ikakhulu ku-opposition bahonone. Uma engakwenzanga lokho sokuze kuyophuma ngalesi sikhathi, sokuyinto embi njalo sokuyindlela engenqabela ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo. Ngokunjalo alibakade kusenziwa professionally, bekuyabe sokudingeka ukuthi enze esingathi ngesilungu phecelezi yikuzirecuse, she should recuse herself, kube lo munye umuntu ongafakwa kulesi sikhundla athathe i-oath of office ongana angaba ngumuntu ohloniphekayo laye adeclare ama-interest akhe masinya ukwenzela ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ithole indlela yokuhlonipheka as an independent board.
Uhlelo lokuvota ngeposo bekumele lube solugqitshiwe izolo emini, iZEC isilawo wonke ama-ballot papers. Kodwa uChigumba uphume ntambama izolo njalo esithi amaphepha okuvotela amakhansila kakadindwa. Uthini ngalokho?
Into enjengaleyi iyadanisa ngoba ma i-deadline yangkhona isithe ilanga langkhona laba selidlulile, bona belokhu besathi bangemuva bazama belokhu besadinda amabhaloti lawo ukuthi ahambe, kusitshengisela ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyehluleka ukwenza umlando wayo ngendlela ebikholeka ukuthi wenze ngayo. Sike sabona kubo-Twitter lakwamanye ama-social media umuntu onjengo-Trudie Stevenson ongu-ambassador weZimbabwe eSenegal ephuma ethi yena lakhe i-ballot lokuthi avote i-ballot paper uthole i-message ethi umlayezo othi wona isisendleleni sizafika ibuya nge-FedEx. Gakavoti kodwa ilanga langkhona lokuthi ngaso kuphendukisiwe ivoti yakhe selidlulile, kusitshengisela ukuthi kukhona ukutshaya amanzi. IZimbabwe Electoral Commission iyehluleka ukuphatha ukhetho lolo ngendlela eqondileyo. Uma into enjengale iqala kanje, kambe ingaphela ngendlela eqondileyo na? Ngoba ngikhona bezabamba umlando omkhulu wokubamba amamiliyoni lenkulungwane lezinkulungwane zabantu okuzamele bavote eZimbabwe, bazanelisa ukuwuphatha na umsebenzi onjengalo, besehlulwa ukubamba ukuvota ngokweposo nje okulula kangaka bona beyiwo umsebenzi umlando bawunikwa ukuthi bawenze kuthi ukuthi kukhona kukhona njalo kumele siqalise ukuzibuza ukuthi kahle kahle ngobani abaphethe lolukhetho kambe kungabe kungabantu beZimbabwe Electoral Commission kumbe yibo futhi abantu bemasocha besebenzisa abantu beZimbabwe Electoral Commission as amafront abo bona bengemuva mina ngiyasola njalo mbona ngani abantu beopposition uma bekhala uma behonona bekhalaza ngokuthi kukhona okukhona kumele siqalise ukubalalela ngoba indlela iZimbabwe Electoral Commission eziphatha ngayo langendlela esiphathe ngayo ukuvota ngeposo lokho kuyasolisa uma ngoyasola la